soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanonoka wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izwi likandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-22 Nhlolanja 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kulandela umkhosi wokunanza ilanga labatsha izolo elupane ele Robert Mugabe National Youth Day, abakade bekulowo mbuthano bathi bazasabalalisa umkhosi wokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa ikakhulu ngabasakhulayo.
Umkhosi lo uhambe kuhle kakhulu njalo indinkimba yendaba iyona le ukuhambelana nento lezidakamizwa, kodwa ke lokukhuthaza futhi njalo ukuthi abatsha abakwanise ukuzisebenzela.
Amapolisa athi inani labantu asebebotshiwe phansi kohlelo lokulwisana lezidakamizwa olusungulwe kumaviki amathathu edluleyo selikhwele laya kunkulungwane ezimbili ezilamakhulu phosi amahlanu 2470.
Yasweleka ukuthi akhangele njalo imbangela yokuthi abantwana bathathe izidakamizwa.
Izakhamizi zakoBulawayo sezikhulumisane labaphathintambo bezesa zicela ukwaziswa lapho zizacithelwa khona amandla kagetsi kwenzela ukwenqabela ukulahlekelwa ikudla.
One wokufana babo sowesibili balengozi yokuthi bathathele impahla zabo, owesakulengozi yamanzi ebashukuluza ukuhlukumezwa ngabantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kulandela umkhosi wokunanza ilanga labatsha izolo elupane le Robert Mugabe National Youth Day, abakade bekulowo mbuthano bathi bazasabalalisa umkhankaso wokulwisa ukusetshenziswa kwezidakamizwa ikakhulu ngabasakhulayo. Kulumkhosi umongameli Emerson Mnangagwa ugcizelele ukuthi abazatholakala bethengisa izidakamizwa bazabotshwa bejeziswe. Kubikwa kulabanye abatsha abanikezwe umhlaba wokulima kanye lemali yokusungula amabhizimusi kulumbuthano. Kodwa abanye abakhulume leStudio 7 bathe uhulumende uyehluleka ukuvuselela umnotho welizwe njalo uzama ukuthuthukisa ihlekana nje elincinyane lalabo abasekela ibandla elibusayo. Omunye obekade kulumbuthano njalo engomunye wabaqoqi bawo ngumnumzana Tamuka Nyoni, owayengumgcini sihlalo ogatsha lwabasakhulayo kubandla leZANU PF eMathebeleland North, kodwa okwakathesi osengumqoqi womanyano wabafundisi owePastors for ED eMathebeleland North njalo ekhokhela inkonzo yePentecostal Church of God eLupane. Asizweni exoxa ngalolu daba losithandekile Mhlanga weStudio 7.
Sibone ontanga besukuma la ngabe bekhatshwa ngabanye abantu abadala, ngoba phela abantwana kabahambi bebodwa, bahamba belabantu abadala. Silo kukhangelela nokuthemba njalo ukuthi imikhosi enje ingaqhubeka isiya phambili isiyenzakala, kungabi nje ukuthi kuyenziwa ngaleli langa kuphela. Phase sikhuthaza thina njengabantu abezonkolo yabafundisi, sikhangelela ukuthi ke kube into eqhubekayo njengomsebenzi esihle siwenza thina ezinkonzweni ukuthi ontanga kabashane lezidakamizwa. Njalo ke sibone futhi ontanga benikwa izindawo zokuthi bekwanise ukulima, kusho ukuthi nxa sebethole into yokwenza. Ngiyazi asibo bonke abazafuna ukulima, abanye bazafuna ukwenza eminye imisebenzi yezandla esishiyeneyo. Kuyenza ukuthi umuntu ebe nesikhathi sokukonsentrata entweni into zemasimu, ebe ngumuntu okwanisa ukubaza. Ngezinye izinto esizikhangelayo ukuthi at least nxa kuya kuba lama vocational training center abakhona ukuthi abatsha bekwanisa ukwenza eminye imisebenzi yezandla lapho abakwanisa ukuthi bezisebenzele khona. bona kodwa siyabonga kakhulu ngoba ibaphakamile sibili ngobunengi babo umkhosi lo uhambe kuhle kakhulu njalo indinkimba endaba iyona le ukukhangana nento lezidakamizwa kodwa ke lokukhuthaza futhi njalo ukuthi abatsha ngabakwanise ukuzisebenzela ngabasidingela imisebenzi ezandle ukuzenzela bebe ngabantu abakwanisa ukudinga imali yokwanisa ukuthi benjani besiphelise
siyezwa njalo ukuthi ubungomunye wabaqoqi balo umhlangano ubuhambe njengoba kuyini elikhangelele ukukwenza ukugcizelela kumbe ukufeza zonke izinqumo ezithethwe
ngingomunye walabo ababekhona ku-Youth League ZANU-PF so ngesikhiwa sithiwa khona ngama-retired singama-retired youth njalo sithi futhi njalo esivuze sibonise abanawethu laba abakhulayo ikakhulu phela these days kulalaba abakuthiwa ngama-2K bayafuna i-guidance from us as a senior youth to guide them sibabonise ukuthi lathi ngesikhathi sikhona sasebenza njani nginje mina sengikhulile I am now 43 kulabantwana yesa umuntu nami my first born she will be turning 19 that is ungomunye wabontanga abafuze bebone lo ngesindebele bathi indlela ibuzwa kwabaphambili I think la uvumelana lana so sifuze sibonise ke abantwana abontanga abasakhulayo ukuthi ngempela indlela ibuzwa kwabaphambili so as civil servants also we have to support the noble cause eka mongameli ukuthi laye uthi hashi izidakamizwa bakithi ebantwaneni abantwana kabazigcine abantwana kabazigcine bekhule kahle ngoba phela bathi ke ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo so sikhangele ukuthi abantwana bontanga abakhulayo yibe inkokheli zakusasa yibe sikhangelele ukuthi beyakhe phela leli lizwe yibe sibakhangelele ukuthi bathuthukise leli lizwe njalo into esifuze sibe yazi ukuthi ke uhulumeni okhona kathesi uhulumende obunjwe yiZANU-PF mina ngomunye walabo abamsekelayo lo uhulumende oweZANU-PF
lo ke ngumnumzana Tamuka Nyoni owayengumgcini sihlalo ogatsha labasakhulayo kumandla leZANU-PF eMathobeleland North osengumgqoqi womanyano wabafundisi owePastors for Economic Development njalo ekhokhela inkonzo yePentecostal Church of God eLupane ubekhuluma ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le eLupane kusenjalo amapholisa athi inani labantu asebebotshiwe phansi kohlelo lokulwisana lokumemetheka kwezidakamizwa olusungulwe kumaviki amathathu edluleyo selikhwele laya kunkulungwane ezimbili ezinamakhulu phose amahlanu 2470. Izolo umongameli Emmerson Mnangagwa utshele umbuthano weLupane ukuthi sebesungula indawo zokwelaphela abantu abasebenzisa izidakamizwa ama-rehabilitation centers. Untungameli Inkomo Studio 7 uqoqe lomnumzana Vumani Ndlovu, umkhokheli wenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust njalo eyisakhamuzi seLupane.
Akuthandabuzeki ukuthi umqoka ukhankasela ukuthi abasakhulayo bathiyane lezi dakamizwa into emqoka into ebukekayo kodwa kuyasweleka ukuthi nxa umongameli ubekhuluma labontanga ebaqonqosela ngobubi bezidakamizwa kuyasweleka ukuthi akhangele njalo imbangela yokuthi abantwana bathathe izidakamizwa kubangelwa izinto eziningi kakhulu okumele ukuthi yena njengengcunguthela kahulumende kuvume ukuthi balesandla ekuthini abantwana bahlale bengabathatha izidakamizwa ngabe kubangelwa ukuthi akulanto abangabe beyenza kulamsebenzi bangabe kubangelwa ukuthi ngabantu abahlala behlukuluzekile kuphela ezingqondweni esingathi ngesikhiwa ba stressed ngabantu okungelanto esingathi ehlala ibenza besenza bekulento abayenzayo engabenza bebalekele lezo zinto so kuyatsweleka ukuthi uhulumende badibane ngqo leqinisa lokuthi la yolomthelela ekuthini abantwana bathathe izidakamizwa. Kungakho ke lanxa sikubuka okwenziwe ngumongameli ukuthi aqonqosele abasakhulayo ububi bezidakamizwa, kodwa kuyadingeka ukuthi uhulumende laye ahlale phansi akhande amasu angenza ukuthi le into esisabalele kangaka iqedwe.
Umongameli Mnangagwa ukhuluma ngamanyathelo athi asethathwa nguhulumende wakhe agoqela ukuthumela amapholisa emingceleni yelizwe. Ungathini ngaleyo mizamo?
Ukwenqatshelwa kokungeniswa kwezidakamizwa kuma border posts kumbe ngithi emngceleni yelizwe yinto emqoka kakhulu okumele yenzakale, kodwa ngenxa yokuthi sesiphila emhlabeni kumbe elizweni eligcwele ubungilimbane kakhulu, ngibona kungazukusebenza kangako ngokubana bona abangenisayo balakho ukuthi basebenze lamapholisa bawafumbathise kungene nje njalo. Uza fumana ukuthi kwesinye isikhathi nxa kungenziwa uchwayisiso oludephileyo kungatholakala ukuthi bonaba abantu abangenisa izidakamizwa balobudlelwano kumbe ngithi basondelele kakhulu kuhulumende, bale protection bavikelwa. Kungenzakala nje ukuthi kube isifiso esingazukufezeka ngenxa yokuthi okukhulunywayo lokwenzakalayo ukuthi yena.
Hello ke ngumnumzana Vumani Ndlovu, isakhamuzi selupane njalo ekhokhela inhlanganiso ye Rural Communities Empowerment Trust, obekhuluma icingweni le Studio 7 ekhona le elupane. Izakhamizi zakoBulawayo sezikhulumisane labaphathi ntambo benkampani yamandla kagetsi yeZimbabwe Electricity Transmission Distribution Company, iZETDC, zicela ukwaziswa ngokuthi zizacitshelwa sikhathi bani amandla kagetsi ukwenzela ukuhlela abakwenzayo ngemfanelo. Izakhamizi zithi ngaphandle kokuphazamisa amabhizimusi, ukucitshelwa amandla kagetsi mahlayana kuphazamisa izakhamizi ezigcina imithi emafrijini. Ngakho ke ukuhlala bazisiwe kuvikela ukonakala kwemithi kanye lokudla. Ugeina Kumete Saidi we Studio 7 uxoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Ambrose Sibindi, ukuze sizwe ukunengi ngalolu daba.
Ngoba namagesi bawathatha lokho okuthiwa i-shedding yabo, but ukhubekisabe ukuthi abasinike isikhathi babasiniki esingathenga lihlelo olucacayo esingathi i-timetable ukuthi ayezahamba kulesi sikhathi kubekule sikhathi bahamba nje khona okuyasikhathaza kakhulu. Izakhamizi ziyathinga sibe ngaleyo ndlela sina ziyakuthezi kwaloko sihlaba abandlela ababhadala ama-load limit abalamafiki. Abantu labanamagesi ahamba for almost 16 hours, enzala amagesi engekho abantu abayangayingangela basale babhadala imali ezinileyo ilesipho futhi loleyo njalo sazethu kulabaa amashopu abayenentubana bapengama-generator alokudla okonakalayo bafika lapho isikhathi sokuthi balahlekelwa izindleko ezinkulu ngoba kudla okunye sokonakele usebekhonaphana emafrijini into engasathengiseki. So zokalezi nhlupho njalo sihlaze ukuthi abazali kakhulu omama kuyabachukuluza ngabathi basebephuma ngenxa yokuyabula amagesi embili egari siyadinga inkulu one wokucala babo sokwesibili bale ngozi yokuthi bathathele iy'mpahla zabo okwesabo le ngozi yama-rep ahlukuluza ihlukumezo ngabantu. So sithi konke lo ngumlando okukhona ngenxa yokuhamba kwamagesi siyizesa thina yicace isaletanilezo elicacayo ukuthi iwathi ende amagesi ahamba esikhathi esidi abuye esikhathi esidi, yikho sikujimanileyo lokho kuzesa ukuthi loko sicela kulungisiswa.
Batheni bona abaphathi ndabo bezesa?
Kulo babo wezele harare okuthiwa ngu-engineer Mhlofu othena uhlupho lwamagesi ubona ngathi in the next 2-3 months luzaba sekuthineni, kodwa kabantu bakusola lokho ngoba isikhathi akhuluma ngaso siyakwazi ukuthi kuyabe sekuyiso sindena kuwinta and esikhathi sewinta sabaza abantu abaningi amagesi awa ngenxa yokuthi kuyabe zesokuqala. So kuzananzela ukuthi khona kwabantu abakhulu ukuthi yokuzenzakala khonaoko ngoba sithinta izesa akusalangi imele lele thina sizo siyidinga ukuthi akungani lo shito seyoni nje sayibuye kithi chaqala enkubozayo kodwa ngeso sikhathi yona le 2 to 3 months abantu lokhu engxenye kuzabangcono kodwa wakathi esethina impendulo efanele bakwenze ukuthi abantu time cap and sathi dafuni kamageta ahambe esigabeni okwenzile amahola amane nelanga kuvumi ngoba abantu bayabhadala ama fees so ke siyabaphe time cap bakuthi between 2 hours to 4 amageti ahamba phendule mahlelo zabantu bencintisene
olunye dubo olukhulunywa ngabezesa bathi bona intambo ezekhopha ziyantshontshi ke la kukhuluma khona okuyini kungxoxo yenu lapho
yeso oqala sikhuzile ukuthi abantu bona abayakhanya betshontsha intambo zamageti ezekhopha siyakholwa ukuthi umuntu ololwazi indaba zamageti ngoba lalwazi emelisi and bavumala ukuthi hayi iqiniso sibili namanye amaraya abakhathe yibo abawuchaza bazi ukuthi hayi lawo amanye abalekhanda kodwa esikutholileyo esingakutele esingakwazi ukuthi kuthiwa kunabantu imingeseni yamalayisensi ukuthi abantu benenza ukuthi bathathe ikhopha bayigensa kwamanye amazwe iministership ngoba bathi bona abantu banele amalayisensi bathathe ikhopha bayigensa ezekhanda kodwa ngakhanyela ezimbabwe lapha siyakwazi ishamba avala mdala asika khambane emayina ikhopha so bathi bona bezesa ikhopha ihluphayo lohulumende sebemengekile okuthiwa ikhabulelanini ikhopha yokuthiwa ijoko engensa uhulumende la-security personnel sebeyangile bathe ukuthi amalayisensi ayo wazikhupheni liwawithdraw ebantwini ngoba yiwenza kutshontsho kathi xa uzathi umuntu uvumekahamba ayeoti ikhopha yena vele kungela mayini ekhopha labo kuhamba njani so ke indaba yamagesi iyahlupha yokuthiwa kwezitambo iyahlupha kodwa sasisitafu ukuthi sabazilaithi abayenze masinya abakhuphi ikhopha wafake i-aluminium ngoba i-aluminium abantu abalandabala yibozenza ukuthi ukutshontshwa lowume kodwa lohulumende layo sithe thina kasikhangise ukuthi awithdraw amalayisensi la abantu abanikiweyo ngoba abantu laba nasenza ikhopha elelayisensi ngasabopheki kodwa umbuzo lokuthi leyo khopha uyalithethela.
Hello ke ngumnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lilodaba lokuthi kulamadoda amabili aweHarare uFrank Mafati loTinashe Maruta abavume amacala okudlwengula lokuthathela imali abesifazane ababili. Ababili laba bavume ukuthi badlwengula abesifazane ababili kuphela hathi abathathu njengalokhu kade bekwetheswa. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usekhangelelwe ukwethula ilanga lokhetho ngasiphi isikhathi ngoba esehambise ugwalo lokudwetshwa kwemingcele yokuvota olwe-delimitation ukuyadindwa lube yi-government gazette okutsho ukuthi kuyaba sokungumthetho ukuthi kuvotwe. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Hey Studio 7 ninjani? Hayi siyabonga. Songa konke nje likwenzayo ukusitshela izindaba amhlala amalanga. Siyezwa umse. Kula madoda la ahla umakhala njalo abe CCC. Nasengicanga ukuthi amadoda la ngokwabo ngemqondo yabo vele ngokuzisa kwabo sebeluzile lo khetho. Ngoba la madoda la futhi ayikho into ayenzela abantu ikakhulu endaweni yasemandebeleni ngoba into engayisho umsakazi kuyikuthi amadoda ayafaka abantu abawina kobulawayo emadolobheni amakhulu. Beqede lapho zilutho bethi mabenza ngalutho bethi bona yeyi guys izano yiyo ebanindizelayo njani bona bayiwinyile ngibudget yaphuma for uBulawayo ibudget le iyakuphi ifinga sasebenzi kodwa kuyibo abaphethe izihlalo cha bantu bakithi singazodlala umsi lingalinge bantu bakithi livote yawo CCC lelo qembu ho lelo party hayi alilayi kusasa ngabantu nje abazayela ukuphikisa beze bekufa ngoba befuna ukubephikisa kuphela ngoba kusizayo manje ukuthi uthathe isikhundla uqede lapho ukhale ngalo umuntu omthethele isikhundla uthi uyakuncindezela. Unincindezela kanjani ukunyiza amandla wonke ukuthi ibuza wehluke kuwubuza bantu bakithi? I-MRP yikusasa labantu. Vukani bantu basezindebeleni, vukani bantu basemathebeleni wonke nje.
Siyabingelela emsakazweni, siyabonga kakhulu umsebenzi. Siyadangala kakhulu ukuthola ukuthi iy'ngane zisezibulali nazo esikolweni ngoba kungela abazali. abazali baphelwa imisebenzi elizweni iZANU PF ihlulekile ukukhanda amathuba emisebenzi bahamba bayofuna imisebenzi amazweni bashingane zo iZANU PF government ihlale sehluleka ufaka umthetho ukuthi esikolweni ingane zikwazi ukuthi ziphathwe kanjani bese zisele zona uswazi esikolweni kumele lube khona zithola uswazi khona zizoqonda esikolweni ngoba emakhaya kusela abazali abazali bekho lamaphoyisa abo ekwazi ukuthi ngaphandle ingane ziyabotshwa manje senza ukuphuma endleleni labantu nje manje akusela umuntu obotshwa kumpunzi edlemini omunye obamba inkunzi yabamba ohijack imoto yabo hijacker owenza noma into ayithanda uyayenza as long as umuntu weopposition uyawathi kabotshwa amapholisa amnanga kwabopha umuntu weopposition kuphela umthetho awusekho kulelo lizwe angazi ukuthi bafuna ukuthi libe njani lelo lizwe bakhanda liphi lizwe babe siya ku-election befike berige manje yi 5 years kuyabe kunjani kulelo lizwe ke sicele ukulibuza linamadoda ezanu PF belief gawula ukuthi i 5 years enye lingayithathi zobe zinjani ingane zethu lebe linjani lelo lizwe lelo wemadoda sicela ukubuza ningasiphendula yini kodwa ngabe thiwa ningasiphendula sikajabula kakhulu siyabonga
Studio 7 salibona lonke elaleleyo hey nangapha komnyama ubambile emakhaya laba isirojo khona izano ivoba ikisikisi yakuyaqhakathekisa abaholi bomdabu iqamba mangenzela amavoti ntombe ngicela abantu bakithi bathe bethi sebegugile emagangeni lathi sibazali babo sagugile emagangeni siphilana nempilo embenga lizelela mpilo yabantu bethu sivoteleni i-CCC sizameni ukuthi sikhululizwe leli ngoba ayizano kuzano sedakeni oluzima ungaziwa ukuthi siyasenze njani kodwa ke ithemba lelethemba ukuthi masingalokuzeni leliqembu likajamisi singabe ngcono sizameni amandla wonke singabi rojwa sinduna lamasebhuku lawo abanikwayo bona izimali thina sihlupheke yabona
Studio 7 basakazi bethu linjani indanje lonke hayi sibonge nje izindaba elisethulela zona sibonge impela sithi lihlale liwambe njalo izikhiphe zinjalo zichisa Studio 7 hayi siyabonga mpela angizwile indaba ka-Emerson Mnangagwa le kuthi ubese lubhane ha akula nto ozayijila abantu khona ngale lubhana kula nto ozayiyenza ebambekayo kumele ukuthi abantu belubhane behle bethi hayi thina sikubuza ke kupresident ukuthi ora k president njengoba usubuyile lapha ukuthi uzocelebrate emgabe day sifuna ukuthi usitshele oku-1 ozasenzela khona kumbe oselakwenzayo lokhu elathatha umbuso ikuyini khona phana elubhane izitalada zifila kula zibhedlela izikolo ngamankuwankuwa kuyafa akula nto ebambeka sebenzeni vele kahle kahle kumele ukuthi betshela abantu into ebambekayo bengaphoke ukubuka bezocelebrate amabhelide abantu abafayo bekuyela nto abayitshela izakhamizi hayi ngebhedhe kamgabe vele iselebrethwa lomuntu osowazifilayo lo hayi waye kukuthi kuyaselebrethwa amabhedhe akuselebrethwa obonikita mangeni ojezeto ziyaphapha emathebeleni ngapha ngale emasonaleni ke kuselebrethwa abomgabe ukuze sibone ukuthi okay into ezimbabwe zonke izinto zihamba ngifee and fee njalo wonke umuntu akula mhlobo obandlululwayo uma kuselebrethwa abomgabe abonkomo labo ziyaphapha engabandlulwa engaselebrethwa kuthi kulo bandlululo phela lapho
linjani kustudio 7 siyabonga bakithi siyabonga ukuhlala lisazisa konke okwenzakalayo kulomhlaba mina ngisuka ngihlupheke abantu beyatshona bebuthelelwe lupane besiyajabulela umgabo wabulala abantu bakithi more than 40,000 bantu bakithi bephinda behluleka labafowabo bona ababebulala layo ukuthi bafike bazoxolisa ukuthi hayi yithi esayenza lokhu lalokhu angazi abantu bakithi ukuthi lifuna ukuphalaziswa njani lihlanziswe sibili lokhu elibhizitshwaya lisetshenziswa lingavumi bantu bakithi ukusetshenziswa lithwa lisatshela into ezingasebenziyo imgwaqo yelupane khapha sokugcina amapotholi lisiyakhona eminye vele kakusabalwa angazi ukuthi abantu bakithi linjani umgabe ngumuntu ongayamcelebrate umuntu wabulalisa abantu nge-ground erephisa abafazi esenza yonke into utshona ukuqoqobela usithi ujabulela umgabe ibulima lo
Studio 7 linjani lonke basakazi nabalaleli abahle siyabonga istudio esikhuluma into enhle liqiniso ebambekayo ekhangelekileyo futhi bengithi mina izano lebani njengalokhu okukhulumayo kungu-Chopping Golovana Sibanda enkaya izano bakithi ibulala ilizwe liqede nyanyanyanya hlifiza abantu ibaqede nyanyanya bagcwala iganga bebaleka bengithi mina nto le ngikhulumayo zwilinye ukuthi asibambaneni singabi ngamacembucembucembucembu iza sehlula sibe ntonye sibe mbumba sike siyikhiphe at least sesingehlukana ma sesithandake ngoba okunje siyahlala sibuswe yiyo kuphela lezilongo nje singayihlukana omunye ufuna ukubusa omunye ayifuna ukubusa omunye ayifuna ukubusa sibalutshwana kangaka isicelo sami njengesikhangeleyo singaze sithini but izasibusizana siphathe kabuhlungu siye mina ngomunye oyempini ukuthi ngizokhulula abantu bezimbabwe but still baboshwe west kwazi kwaboshwa nami engithi ngiyakhulula le nto lena ngasiyayikhangela madoda siboneni ukuthi kuphathwe njani le ndlano lena yomzwa lo president okhulume into zakhe siyale ebulala ilizwe liqeda nya ogawulela abalabo bekhulume besiyale befakazela into noma irongo bayiqinise bayenza ngathi right hayi gawula ake likhangela abantu bakinomandebele umuntu bahlupheka njani bagcwele indawo zonke lezi ngiyabonga
ye kustudio 7 sizwe 7 njani lonke basakazi bestudio 7 siyabalaleli hayi siyazizwa siyindaba ezimnandi siyabonga ngendawo zonke thina sithi hayi sisithile nzima sibithi ngezanu ngoba yeyi kunzima lokhu ekwenza kithi lapho siyethu sika siyenziwa wonke wonke hayi sisakwazi ukuthi senzeni
alawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu ze-WhatsApp +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden izolo wethule umbiko wakhe kwele Poland phambilini kwelanga lokunanza ukuqala kwempi yakwele Ukraine lele Russia eqale nyakenye. UBiden uthembise ukuthi elemelika lizaqhubeka liphathisa ele Ukraine ukuze linqobe ele Russia. Ngesizwe amazwi kaMongameli Biden.
Well, I just come from a visit to Kyiv and I can report Kyiv stands strong. Kyiv stands proud. It stands tall. And most important, it stands free.
Lawo ke ngamazwi kaMongameli Joe Biden ekwele Poland. UBiden ngomvulo umangalise abantu wathi thuthu kwele Ukraine engalindelwanga. Wazise izolo ukuthi elemelika liza kupha njalo olunye uncedo kwele Ukraine olwezikhali ezifika amadola ayizigidi ezingamakhulu amahlanu i-$500 million. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe wele Melika umnumzana Tim Muringai.
Hayi, sibone ukuhamba kukamongameli Biden esiya e-Ukraine kuqakathekile ngoba bathi yona ngesilungu it's positive reinforcement or immoral booster ukuncedisa ukuthi amabutho e-Ukraine athabe and ahambe phambili ngomsebenzi abalawo kathesi. Into eqakathekileyo is ukuthi thina mhlaba wonke jikelele akula muntu ohambileyo e-Ukraine from other countries ngama-Ukrainians ame wodwa kodwa banike insimbi zokulwisa ngamanye amazwe njenge-Europe, Western Europe, England, Germany, Poland, lani against Russia. Lokho ukuhamba kukamongameli kuzayenza ukuthi bona balwe ngethemba lokuthi ilizwe lo amazwe wonke ancedisayo they are with them behind. Ngoba siyakwazi ukuthi iAmerica is the number one country in the world when it comes to military and economy. iChina ngathi asisondele duzane.
Abanye bathi ngabe engakwenzanga ukuya khona le kwele Ukraine abebandla lama Republicans, ubona ngani izizathu zabo zingaba ziqondile na?
Esoloko okuhamba kukamongameli I think is very good for the Ukrainians and their moral boosting. La lokuncedisa yena umongameli uBiden lapha sesikhangela ukhetho luka 2024 ngoba abantu abaningi even in the Democratic Party eyakhe bathi hayi unganithwa sekhulile kumele ahlale phansi anike abancinci isikhathi labo esokubusa.
Lo ke ngumnumzana Tim Muringai olandela izombusazwe wele Melika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseOhio ngapha kwele Melika.
ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
isikhathi sesingasavumi ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani kesikhangeleke ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela kulandela umkhosi wokunanzwa kwelanga labatsha izolo elubhane ele-Robert Mugabe National Youth Day abakade bekulo mbuthano bathi bazasabalalisa umkhankaso wokulwisana lokumemetheka kwezidakamizwa silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lakho kuzilalela ku-www.voaindebele.com asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye igama ngu-Chris Gande lingasibamba njalo lamhlanje ntambama ngo-half past seven.